VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamulela kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka-24 Ncwabakazi 2019 ngoCape Town. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeFreedom House ithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ayekele ukuthumba lokushaya abantu abamphikisayo.
Kokubotshwa khona ngokomthetho kufanele baboshwe, but ma kuwuhulumeni wenza lokho uyaboshwa mbani? Sizokhuluma sikhale, ungakhuluma kube ngowoshaya.
Kodwa ibandla leZANU-PF lithi alitshelwa okokwenza zinhlanganiso ezizimele zodwa.
Asitshelwa iFreedom House okokwenza thina njengelizwe lemithetho yethu ebusilizwe lethu, asitshele okokwenza ngabantu abaneenjongo zabo zokugana nakuphela abafuna ukusiphambanisa nenhlelo zethu ezikona.
Induna uKhulumani Mathema uthi induna uFelix Mhlahlama Ngwendiweni ubothelwe ezombangazwe hathi lokhu okuthiwa wakwenza. Abantu abansundukele eMelika bathi bethuswa yikubandlululwa okukhona eMelika kulezi nsuku.
We have a long history of just overcoming a whole lot. It's amazing that we are still walking around in this society.
Uyamangalisa ukuthi lokhu siphila sahlupheka kakhulu lakatesi lokhu sihlupheka. Lingakuthwa luhlelo liphuma lendaba lishona lendaba kanye loluphathelane labesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo kwaZulu eFreedom House ithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele amise ukubotshwa lokushaya kwabantu abaphikisana lohulumende wakhe. Inhlanganiso le ithi uhulumende kaMnangagwa wephula ilungelo likaZulu ngokuqhubekela phambili ebopha abantu abafuna ukujengisela emgwaqweni bekhuluna ngesimo esibi somnotho elizweni leZimbabwe. Abaningi abathunjwa lokuthaywa bacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensida ngamalunga ebandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Umnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokelwa nguChamisa, uthi bayakusekela okwethulwe yi-Freedom House.
Siyamukela amazwi avela kuFreedom House. Siyakhuthaza futhi ukuthini ezinye inhlanganiso ezinjabo, Amnesty International, labo International Crisis Group, labo Human Rights Watch, labo United Nations, labo bakwanisa ukuthi bathumele amakhula khonale esingathi ngesilungu ama-delegations, ama-fact-finding missions, ukuthini bakhuze uhulumende weZimbabwe nemihlolo aseyenza le.
Umnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MTC elikhokelwa umnumzana Nelson Chamisa. Abakubandla leZANU-PF bathi ngabasuze batshelwe okwenza inhlanganiso yeFreedom House. Ayesizwe umnumzana Belief Gawule owake wamela itsholotsho edale le-Senate exoxa ngalokhu.
Asitshelwa iFreedom House okokwenza thina njengelizwe lemithetho yethu ebusilizwe lethu, asitshele okokwenza ngabantu abaneenjongo zabo zokugana nakuphela abafuna ukusiphambanisa nenhlelo zethu ezikona. Abantu abaphambanisayo lapha eZimbabwe bayabotshwa, abayephula umthetho bayabotshwa. Ngako kungakulo munye oyabe botshwe ngendlela engayisiyo kumbe kube lokugana akuripoti emapholiseni kulandelelwe bona abayekwenze ngendlela engayisiyo babotshwe. But lapha eZimbabwe asathi ama-instructions from iFreedom House ukuthi sithathe silandele khonokho abakutshoyo. Thina sikhangela ilundelo loluntu olukhona kuthi sisekelwe umbuso welizwe leZimbabwe.
Ye, kodwa bona abakutshoyo lapha ukuthi kukhanya ngazani khonokhu ukugandwa kwabantu, abanye bakhahlamezwa, abanye konke kunjalo nje. Kukhanya kwenziwa nguhulumende. Ngakho ukuthi uhulumende kumele abophe kulaba abantu abakwenza khonokho. Kambe kungenziwa khonokho?
Mina ngithi kimsa akukho khonokho, izinto ezikhulunywayo. Mina ngiyakuya ngekwala khonokho, kodwa umuntu naye lande siyabothwa edala icala engabantu besebe-create esinye istory ngakhonokho. Tough luck. Thina ihulumende yethu eZimbabwe ingokulungisa kuphela. Lokho kunye xa kukhona amanye ama-cases anjalo abantu abayenza into zokuganga, lokho kuzajolakala ngoba akuswelakali vele kuthi kuzokuswelakali. Ingane e-South Africa imarikana badutshulwa abantu ngamapholisa bafa. Imarikana inaleyana badutshulwa abantu bafa, bedutshulwa ngamapholisa kakhulumende bafa abantu. Kwayenziwakalani? Kwaba ne-commission of inquiry, kwayenziwa yonke into. Kungayisho ukuthi ulungo loluntu kalinanzwa, kodwa kuyikuthi abantu amapholisa labo bathi bona sasesibona ukuthi impilo zethu zasezisengozini. But khonokho kwenzakale eZimbabwe akusiqiniswa ngabantu abafuna ukuthi badale umumo wokuthi basifake emumeni wokuthi bagcwalisise indawo yabo yama-sanctions ukuthi uhulumende weZimbabwe ayihloniphi ulungelo loluntu. Ayisikho indaba indaba ezivunjwa ngabantu abafuna ukuthi bagcobe uhulumende wethu abonakale emuvi ku-international community. Yikho abakudingayo. Ngabantu abasebenza lesitha laba bantu labo.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla leZANU-PF. Sixoxe laye eseJolojo. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxe lengcwadi kwezombusazwe umnumzana Bekuthemba Ngalonde.
Akulunganga phela ukuthi ngensuku zanamhlanje sithi singabantu banye sibe lokho esigijimisana kulokuthi sicotshe sigijimise amandla esiwafaka ekuthini sigijimise abantu siwafake ekuthini silweni nendlala kulokuthi sibe sisilwa sibayihlekisa kwezinye izizwe. Ma wathi uyabheka ngensuku zanamhlanje amanye amazwe bafaka i-effort ekuthuthukiseni amazwe abo, but thina kukhanya silokho esigijimisana njengembuzi ledonki, uyabona, singabantu banye. Ngicabanga ukuthi okokuqala kusa ilizwe emuva, asikho competitive namanye amazwe, thina sibhizi lokho sigijimisana sodwa. Bese uthi uyabheka indlela inzondano ephakathi kwelizwe nayo ayisisindawo. Engicabanga ukuthi ukuba nje njengomongameli kube ngathiwa mhlawumbe nayo uyakubona ainveste la mandla ekuthinini ilizwe lithuthuke kulokuthi sibe lokho esigijimisana kungekho into angiyiboni mina into ebangwayo lana, ngoba wonke umuntu unamaphutha. Ma uphazamise ngapha kukoniswane sikhubekele phambili, but lokho ukuthi kuyogijiswa kubotshwa abantu, abantu bechayo ngapha, izinto ziyadula ngapha, into zikhuphukayo. Engicabanga ukuthi nalo i-leadership yelizwe kufanele angazi noma bona bakubona kwawo bama-side lezi zinto abantu abakhuluma ngazo bekhala on the ground abaziboni okanye baphila kwenye iplanet.
Nxa sikhangela ngalondi lapha ngalokho kwethulwe yi-Freedom House ethi kumele abantu laba abayibo abakhahlameza abanye babotshwe, kambe bangabotshwa yini?
Kunzima babaduba ukuthi abantu labo baboshwe. Ma kunguhulumeni, nguhulumeni, uhulumeni angeke azazibopha, uyayibona. Uhulumeni uyabe kuqhaba ibhola esekhoneni agijile aluheda elihedele emapalini. So okokubotshwa khona ngokomthetho kufanele baboshwe, but ma kunguhulumeni wenza lokho uyaboshwa mbani? Sizokhuluma sikhale, ungakhuluma kube ngoshayayo. Khona kubuhlungu ngoba ma ungathi uyabheka kwayena umongameli uye wabaleka elizweni esithi bebalekela wakubeka wathi Mugabe stocks. But namhlanje secule elinye iculo lele labo abantu ababiza ngama-dogs kwasekuqaleni, asisa-understand ukuthi sephila nabo njani, sebasebenzisa njani kwabanye abantu, endaweni ukuthi kube ngathiwa mhlambe si-investor siqhubekela phambili ekuthini ilizwe lithuthuke. Ilizwe lisemuva leliyana okuthi ma ulicompare namanye amazwe nje lokho kusabhala ezinye izinto nge-pen, okuwukuthi sisemuva kakhulu, okuthi kube ngani lapho esifaka khona i-effort eningi. But ukuthi bangaboshwa babadube, mina angiboni kusenzeka, ikakhulukazi ma kusenziwa nguhulumeni. Ngoba ngithi yezwa ma noma ubanxusa emoyeni ukuthi babuye bayayidifenda le nto asiyazi, ogawule bayadifenda bathintini. But okungelona iqiniso nengane encane iyabona ukuthi anakudlalwa ngabantu nje. Hayi, ukuboshwa kangiboni kwenzeka babadube, ngoba ngama-agencies kahulumeni ayenza khona lokho, so uhulumeni angakwazi ukuzibopha.
Umnumzana Bekuthemba Ngalonde yingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa. Sixoxe laye eseJohannesburg kwele-South Africa. Kusenjalo, amapolisa avimbe amalunga ebandla le-MTC abefuna ukutshengisela emgwaqweni eChinoyi namhla, kulandela akwenze eHarare kobulawayo eGweru eMaswingo leMutare. Okunye njalo kwenzakale namhla. Isiphumile enkambeni yamapolisa inkokheli yenhlanganiso yababalisi ebotshwe izolo ithole ugwalo oluveza ukhonona kwayo ngeholo eliphansi obekumele lunikwe iziphathamandla zikahulumende. Inikwe isibambiso sebheyili ngumthethwandaba.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abantu abansundu kwele Melika bathi babhekane lenketa bejabi esabekayo eveza ukuthi bazondwa nguhulumende kamongameli Donald Trump. Lo ngumbono wabantu abansundu abangene umhlangano omkhulu eNorfolk State University eVirginia obuhlolisisa ukuphathwa kwabantu ababeyizigqili kwele Melika kusukela ngomnyaka ka-1619 kuze kufike ababethunjwe kwele Angola. Umbuthano lo obuqoqwe likholiji leli kanye lomsakazi kaZulu we-Voice of America ubulesihloko esithi Africa to America, the Odyssey of Slavery. Ubugqili babakhona kwele Melika okweminyaka edlula amakhulu amabili. Akade bedlana ingqondo kumbuthano lo bathe kuzwisa usizi ukuthi abantu abansundu lokhu bebandlululwa kwele Melika. Usikhuce mfundo Gloria J. Brown Marshall ofundisa ezemithetho eJohn Jay College uthi kuqhubekela phambili ukubandlululwa kwabantu abansundu kwele Melika. Uthi okwamanje kusobala ukuthi sokulabantu abaningi abamhlophe abakhonza ezokubandlululwa kweminye imihlobo, ikakhulu abantu abansundu.
White nationalism has appeared many times in this country. White nationalism followed the Reconstruction period of 1877 when the federal government had made it safer for African Americans who had been newly freed in 1860, had been voting since 1870, to actually have a role in this government, a voice in this government. And so the Jim Crow era actually started much sooner than the 1900s because they had the poll tax, literacy test, grandfather clause, and of course just downright terrorism.
Waqala kudala ngesikhathi kule mithetho eyayisaziwa ngokuthi yi-Jim Crow iyayilokuncindezela okumangalisayo abantu abansundu, njalo yancindezela ngendlela ezijiyeneyo ezigoqela imithelo ye-tax lokunye okwakukhanya ukuthi ngokuncindezela abantu ababeyizigqili. Loba kunjalo, abantu baphumelela ukwenza lokho ababekufuna. Kukhanya engani kulabanye abantu ababengafuni ukuthi kube lo muntu omnyama uBarack Obama ukuthi angene e-ofisini kamongameli. Lokhu akumelanga kusibisele emuva.
And this white nationalism is also a reaction to President Obama, a black man in the White House. And this idea of white superiority, white identity, has to be something that's above people of African descent, and that's why they're going out of their way to secure white superiority and by any means necessary and undermine once again the progress of African Americans.
Lokhu kusekelwe nguyisikhwicamfundo u-Associate Professor Robert Trent Vinson osekolijini ye-College of William and Mary ofundisa ezembali yabantu. Uthi inketabetshabi kwakuyindlela abamhlophe ababefuna ukubusa ngayo umhlaba wonke jikelele.
That idea of white supremacy that we see with enslavement, all those 246 years of racial slavery, we see it continuing with colonialism in Africa and in the Caribbean, right? And we see that with apartheid in South Africa. We see that with Jim Crow here. So this is a global phenomenon. There was a global color line. There was transnational white supremacy that we're still dealing with in this day and time.
Lokhu kwakungokomhlaba wonke jikelele. Kwakungalami ngcele ukubandlulula lokhu esilokhu sibhekane lakho.
We have a current president who speaks very openly about whose country this might be and whose is not. He's anti-black, he's anti-Mexican, he's anti-Muslim.
Silomongameli okwamanje okhuthaza konke lokhu. Ukhuluma ngokuthi ilizwe ileli ngelikabani.
And he makes that clear in his utterances. And so we're dealing with that legacy even today.
UTerry Brown, usuperintendent we-Fort Monroe National Monument, uthi uyamangalisa ukuthi abantu abansundu lokhu bephila ngendlela ababehlupheka ngayo.
We have a long history of just overcoming a whole lot. It's amazing that we are still walking around in this society.
Uyamangalisa ukuthi lokhu siphila sahlupheka kakhulu lakathesi lokhu sihlupheka. Le yimbali emangalisayo yabantu.
It's a true survival story, if you will.
Uhulumende kamongameli Donald Trump wamanje uyaphika ukuthi ubandlulula abantu abansundu labanye abadabuka kwamanye amazwe. UTrump uthi yena kalankitha bechavi ngisho kancane.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafuke mbula.
Wezemabhandleni namhlanje, induna yezansi emaNdebeleni uKhulumani Matema usecothoze inyathelo likamantshi elokugweba induna uFelix Hlahlamangwe Ntikweni ukuba ayephika entolongweni phose okweminyanga ezingamajumi amabili esithi lokhu kudalwe ngezombusazwe. Intethelezindaba yethu Albert Ncube usethulela lolu daba.
UMatema owesiqintini sewilonke esabelweni seMatabeleland South uthi kukhona ukunuka santungwana kwisigwebo esaphiwa induna yentaba zinduna uNdiweni. Ekhulume esemhlanganweni wokulwisana lenkohlakalo okhutshelwe kwanda izolo umathema uthe ukusobala ukuthi wangenele ezombangazo kulolu daba
bebeyala umhlebi obaphakathi kwesigaba obabuyaliwa ngabantu bonke njalo ungakhangela zivalo damage okuthiwa wayenza is about 300 pound which attracted to 2 years akuvumi. It's not equivalent. Ngabe kube equivalent. From my own analysis, I'm not a law fund. He was not supposed to go to jail for that. I think into I'm gonna maybe put in a political hand.
Undiwene behleze cothoza uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa phambilini ngokugwetshwa kwakhe. Amagqwetha kaNdiweni sehambiselwe ludaba emthethwandaba waphezulu we-High Court elwisa ukuthi uNdiweni akhululwe. Umathema uphinde wasola inkokheli zombangazwe ngokufuna ukuncindezela uZulu ikakhulu kwezokugejwa kwegolide kulomhlubulo welizwe.
Ama-politicians, they must stick to policy, politics, but leave him ama-mining activities for other people that are doing nothing. And they were the servants of political power, political muscles, to tease laba bantu abayibo abafaka esikhundleni. And many times those people, they are elected, they become gods. We fear them, but you are the one who put them into offices. Tell you what I was going to tell you, I put money in. Puma when I am, when we are mad, you can influence, and that's part of corruption also.
Kusenjalo uZulu emaphandleni sebhekane lendlela embi kulesi sabelo njalo inkokheli zithi sokufike isikhathi sokuthi uhulumende aholise umumbu wonke nje umuntu osemaphandleni. Indlala le iza ngesikhathi sokulokusilela komumbu elizweni kanye lokuqonga kwentengo yempuphu kodwa uZulu emakhaya useholiswa lengawuthi. Umnumzana Phineas Maphosa ukhansela kaward 14 eGuyu uthi isimo sesisibe emakhaya.
Isimo sendlala sikhulu kakhulu baba, ukudla okuya kuncinyane kakhulu ngoba abantu esibakhangeleleyo abahola kwakathi sabathola ukudla okuthiwa ama-vulnerable balutshwane kakhulu ikakhulu. Okusikhangelayo ukuthi ukudla khona kwakho ikakhulu kathesi ngendlala esilayo kathesi naleyo, otherwise ngabonke nje abantu bayasusa ngoba kusokusiba nzima kuba ukuthi abantu bakuthola ukudla. One, abanye lezimali azitholakali.
Unkosikazi Santa Ncube Stezi uthi bathola nzima ngendleko zokuthola amabele lawa bayasusa lapho afikela khona bewasemakhaya abo.
Ngoba amabele ayafika esimpumpumpu adlula kithi emnyango wethu khonapho isimpumpumpu ngenye wadi uwadi 7. So thina amabele sibe siwabhadalela kabili sakubona ukuthi asikwanelisi ngoba imali vela silayo. So ukusuka eGwanda kusiya esimpumpumpu kuthiwa i-$18 ukuthi siwasuse esimpumpumpu esiza kithi onedlule kithi $15.
Abantu abedlula izigidi ezimbili kuleli iningi ngele maphandleni lizafuna uncedo lokudla ulandela ungani ukuhle kwezulu nakenye. Umnumzana Eugene Dube oyincwethu kwezokulima esebenza i-AgriSeeds ukhuthaza abalimi ukuthi balime izilimo ezingafuna izulu eliningi ezifana lamabele.
Ibele selabathi iwidza alidliwa zinyoni leli vele ngenxa yokutshintsha komkhathi okhona elizweni. Sikhuthaza ama-farmers ukuthi bona kabalime amabele balime futhi lo mumbu lo ophangisayo. Sikhuthaza futhi ama-farmers kabalime lenyawuthi.
Lo bantu uhulumende phethe sithi uzathatha amanyathelo ukuze uZulu engabulawa indlala. Akula sekwenzile ukwenqabela indlala emaphandleni. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Okwamanje-ke sonke isikhathi sohlelo liphuma le ndaba liphume le ndaba.
Lingalitshona njani zulukandaba siyadibana njalo uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Magazini Mandawa, isakhamuzi sesinampongo eBhinga.
Ya, mnumzana, abantu abaningi nxa ukhuluma ngeBhinga babona ngani indawo engaphumelelanga engaphucukanga esemuva kakhulu, kodwa ngifikile mina lapha ngiyazibonela ukuthi hayi akunjalo. Ungathini wena lo?
Ya, iBhinga vele bonke abantu batsho njalo, but bangafika bayabona ukuthi iBhinga yinhle kakhulu. njengapha ngikhona mina eJohannesburg amanzi bayabona sibe ukuthi kuhle ephinga sithi
eh kodwa basebe baningi yini abavela kwezinye indawo zelizwe bebuya bezovakatshela ephinga la lali babona
ya kodwa sibaningi but ya abalungu hayi thina abantu bamnyama yethu baningi babuya
manje ubona ungani abantu bayakwazi yini ukuthi ibhinga inhle kangaka okokuthi badinga ulwazi ukuthi babekwazi kumbe bayakwazi kodwa bafuna ukubuya
abanye abakwazi kuhle ukuthi ibhinga inhle njalo ngoba balutshwana abantu ababuya but bangafika bayabona ukuthi kanti ibhinga inhle
yona ibhinga singathi nxa usithi inhle ngaphandle kwalokho esikubonayo ungathini abantu bakhona banjani bayamukela abantu njalo baphatha njani abantu abavakashileyo
hayi ibhinga ngapha bangavakashi abantu baphatha kuhle kakhulu
siyasizwa abanye besithi ibhinga yindawo lapho okugcwele khona imbanje okubhenywa khona kuliqiniso yini lokho
ya lokho kuyiqiniso ngoba abaningi ibhinga babuya bavela ngaphi babuya wathi ebhinga imbanje so kaya bayazitola khona ngapha ebhinga
kodwa bona abantu bebhinga bayazibhema kakhulu yini kumbe ngabantu ababe bebuya bezozithenga
bayabuya bethenga labo abaningi abayabhema
ye siyabona ukuthi umfula lo uZambezi useduze nje khonapho uthi ungacapha uyafika eZambia ulibunjani umhlobo wabantu balapha ebhinga la laseZambia
hayi eZambia kulabo uchiyano ngoba sasihlala ndawonye eZambia sasizovalela umfula amanzi sesiqala kakhulu sasoseparata amadonga bethiwa kula madonga abanye baningi bangikhona bangani eZambia thina esisabuya ngapha othi wabuma amanzi asoba maningi
isiko lwenu lalolwa kubola abakhona ngalolu afana
uyafana naye awushiyana
umntwana oyintombazana sizwa kuthiwa uyafundiswa ukuthi aphathe njani indoda ekamelweni kuliqiniso
kuyiqiniso but kwakathesa ngabasayensi kudala babenza kathesi kwagcwala basebenza kumachurchchurch so kwesintu kwemasiko ngabasayensi kapho
kodwa bona bayaziphatha yini abantwana abangamantombazana bebhinga
besitongena bayaziphatha
hayi sibongile kakhulu mnumzana
olright ngiyabonga
lo-ke bekungumnumzana magazine Mandawa isakhamuzi sesinampongo ebhinga ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lilayo
siyabonga kakhulu ke Chris Gande okwamanje othi sikhangeleke esibhadalane labasifazana
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga lamhla sixoxa lo nkosazana Dendai Masocha umgcini sihlalo ogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC kobulawayo unkosazana Masocha ubebotshiwe sixoxa ngokwenzakala kuleli bandla kulandela ukuvinjelwa ukutshengisela emadolobheni athile
ngizwa yebo yekuhle ukuthi nje ukuthi sengiphande kodwa akulanto ukuthi akunankululeko ukubuyela sabuye namhla ka 3 September njalo entilongweni akulanto enhle phakathi sabatha ingubo ezesabekayo ezilamagazi ezingawathwayo ezilentuli akunakudla ngithi gwadla phakathi entilongweni nxa ungasanahlanga amanzi ngesikhathi ovulelwe ngaso phakathi akulamanzi ichemba kayiflashwa sanaphana ofuna ukudla nxa ochemayo lofuna ukuyenza unumber 2 uyayenza konke omunye ekhangele vele aso ndawo yokuthi ngaphila umuntu sibili aphile phakathi
isizathu senu sokutshengisela yisiphi elibona ingani sikhathaza kakhulu abesifazane
singabo mama sinje ukuthi imbizi ixhwathe kumbe ngipheke ukudla yimi ukuthi abantwana bedle yimi lokuhlupho lalokudubo libona mina umama kunjenje ezindlini zethu akulakudla ezindlini hlala amadoda angasebenziyo impi zangikhona zisuka zibe ziningi ngoba endlini nxa kungaselamali ungaselani labantwana esifundisa sebegcwele basezindlini abanamisebenzi akula lutho kinde futhi ngithi ngibiyele even ngithi ngibiyele khona entilongweni lapho sasikhona khona empilo esifazana uqeda amalanga amabili ungagezanga lani liyakwazi ukuthi kutshoni kwesikhathi yabo sesikhathini yino akunamandla akulani vele impilo esiyiphilayo even njengabantu abangabomama ibuhlungu kakhulu ibuhlungu kwafunkutela mangi
ebantwini abatshengiselayo sabona labesifazana labo betshaywa
yikho okutshengiselayo phela ukuthi eZimbabwe lokho kungakhululekanga lokho kufanana nokuthi lokho sithile esikhathini abantu bona labana abazele besithile kwakuvele kungcono akuthwale ngayisana isikhathi sokuqala nalokho sesikho khona yithi futhi ubona abesifazana besesaba ukujoyina even ipolitics ngoba engakhuluma ukuthi lokhu lalokhu kubuhlungu somele athaywe ahlukuluze umuntu ongumama ethaywa ngumntanakhe amzeleyo ngithemba labona izini ama-videos umuntu ongumama sesedaxa esitredini bethaywa sokubathelela ukwesaba ukuthi bebuye nabo beziveze nabo bekhuluma intukuthelo abanazo lezinto abaphakathi kwazo elizweni labo ubuhlungu ababutholayo kodwa engingakutsho ukuthi abamama abathwele nzima antu besifazane abathwele nzima elizweni lethu kubuhlungu kakhulu
sezwa le nhlanganiso ye-National Peace and Reconciliation isithi nxa kutshengiselwa ukwande ukuthi abesifazana abagogekileyo kumbe asebeluphele behlukuluzeke labo lifisa ukuthi bephathwe ngokwehlukileyo yini kumbe labo bephathwe njengomuntu wonke
mina engakutsho ukuthi umuntu wonke akaphathwe okufana nayo abesifazana kinde ngikhulume ngimelele bona ngithi iqiniso they deserve a special treatment ngoba ispecial bona labo okhuluma ngabo ukuthi engxenye abagogekileyo bazabuya njani bezetshengisela ngoba bayakwazi ukuthi ephakathi kokutshengisela sokungathisha imigobho sokungathisha amalokhu zento kokuthela amanzi kungathisha le mbhobho kuyasiqombani kwi-wheelchair zagijima layo lanxa besithi ukutshengisela akukhululekanga ukuthi bengaphuma injongo ayisozivezeke kalula ngoba bayazama ukuthi vele abantu bengatshengiseli khona kuthana kodwa ukuvimbela ukuthi abantu bengatshengiseli kokutshengiselayo ukuthi kukhona ukukhalasa ntungwana kukhona kusegudwini ngoba nxa ungumuntu omdala ungumzali ungafuni ukuthi abantwana utshaya abantwana ubavalele egabheni kukhona okukhulu okuvalayo ungafuni ukuthi umakhelwane akuze so khona lokho bifekthi ukuthi bavimbele ukuthi abantu bakhulume that shows ukuthi ikhona into enkalakathi efihliwe engamela ngizwakali
ubona ingani ibandla lakho le-MDC lingaletha ubungcono yini kuyikuthi yilo elingangena embusweni
liyaletha ubungcono kakhulu ngithemba labona kuqala lize lingene iminyaka engu-4 laphana nge-inclusive into eziningi zatshintsha khona kutshana ingcotswana yeminyaka nalana kwatshengisela ukuthi labantu abalobungitshi abalolwazi ne-ikhonomi abangalidrayive ilizwe liletha inguquko lethi utshintsho olumangalisayo
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Dendai Masocha umgcinisihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC kobulawayo olivalelisayo ke ngusithandekile Mhlanga yikho napha eWashington DC ngesithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo
siyabonga kakhulu ke sithandekile Mhlanga okwamanje ke sizwe umculo kasisasenkosi Mgandla usanda kwethula ke idlaladi kumbe ngithi ingoma ethi ngiyavuma I do
Nani bantu bakithi igama ngusisasenkosi ngiyasabeleli wemasikandini lesingi lami elisha elithi lona ngiyavuma I do engisabele khona le platform 1 noMoses Ngwenya owemaso brothers is the wedding season aziwe
leyo ke inzwisa kuphela ke ingoma kasisasenkosi Mgandla lidingeke ku-iTunes lendawo ezijeneyo singalihlukani ngokuthi sikhangele okade zilandelakade zikhokela indawo lamhlanje inhlanganiso ye-Freedom House ithi kumele urhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa ayekele ukudumba lokutshaya abantu abamphikisayo induna ukhulumani Matema uthi induna uFelix tata amangwendiweni wabotshelwa ezobangazwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu oluvalisayo uKip Stube.
Half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.